Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyaxokozela imthethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo.
Indaba le nxa ingathonisiswanga ngendlela eqondileyo. Ngikutsho ukuthi bonke abantu laba abasolobayo ngama applicants abasoze bekwanise ukukampena for their parties lalapho okumele bekampene khona in time.
I-Commission yezokhetho e-ZEC ithi ilokhe iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho.
Sabeloku sihlanganisa ke laba bamereze politika ukuba bayenzeke ukukhankasa kwabo bedinga abantu abazabavotela ngendlela eletha ukuthula ukwenzela ukuthi lolu hlelo lokukhetha luchiye lokhu kwakhiwe luchiye lokhu abantu lokhu bephilisana njengabo makhelwane.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ligqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole elokuphikisa umthetho olawula izokhetho wona othathela umuntu ilungelo lokuvota.
Into eqakathekileyo uhulumende afanele ukuthi ayenze ukuthi alalele izidingo zabantu. Njalo uhulumende akafanele ukuthi ayesabe njengoba engohulumende owakhethwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Kuyaxokozela imthethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo. Lamuhla umthethwandaba weSupreme uzakuzwa udaba lokuthi uMnumzana Sevia Kasukuwere ancintise na kukhetho kumbe hatshi lwahlulelwe ngesiphangiphangi na. Ukuthi kwabulawayo udaba lokuba amalunga amabandla achiyeneyo asuswe na kuluhlu lwabazavotelwa ngoba bafaka amaphepha abo isikhathi somthethwandaba we-nomination court sesichayile lalo luzahluzwa ngumthethwandaba we-high court lamhlanje. Sixoxe legqwetha likaMnumzana Frank Mhlanga omunye wabafuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edalela eParliamente kobulawayo uMnumzana Tafatsa Chimusaru webandla le-United Zimbabwe Alliance elikhokhelwa ngonkosikazi Elizabeth Valerio.
Yona indaba ka Frank Mhlanga uDutch mina amaphepha amingafaka ngapoku 4 engakachayi ngakho amaphepha amikumele eyamukelwe ngokusemthethweni. So izolo ikhona imicijo akade siyisukumisele phambi kwebandla yokuthi hatshi abantu laba babuyise indaba le emthethwandaba lapha enkantolo abalalo ilungelo lokubisa indaba le lapha ngezizathu akade sizisukumisele emaphepheni ethu. Izizathu lezi bezigoqela ukuthi inkundla e-high court lapha abantu laba bafike khona ayilalo ilungelo o ayilawo amandla okuthonisisa okuthetha icala leli. Indaba le bekumele kahle kahle yona iyethethwa ngemva okuthiwa yi-electoral court. So athi sikutsho ngamafisha nekuthi abantu laba babuye emthethwandaba ongayisiwo kade kumele be-electoral court. Konoko abakwezanga ngezizathu ezaziwa yiwo njalo ngezizathu ezingalunganga ngaphansi komthetho. Namhlanje sesimelele ujudge ukuthi yena asitshele ukuthi ama points esiwarize izolo alomqondo yena yena uvumelana lawo yini. Nxa engavumelani lawo usewafaka eceleni sesihamba phambili wendaba sisiyangena esidikini owesizini sendaba ucaciswe kwehlukaniswe amathambo lenyama kuthiwa kahle kahle ukuthi uMr Frank Mhlanga amaphepha akhe wafaka ngokusemthethweni njalo ababona ngokukhethwa kwama candidates bakwenza ngokusemthethweni yini in short ukuthi iZack eyakwenza yakwenza ngokusemthethweni yini isiyiso isinqomo siyabe sisimelele namhlanje right indaba le iqhakatheke kakhulu number 1 nxa kuyikuthi inkundla izavumelana lo muntu lo obisa indaba le court ukuthi hatch uFrank Mhlanga amaphepha akhe wawavisa ungekho emthethweni kuzabe kusitho ukuthi wonke umuntu eZimbabwe jikelele oyicandidate whether nge councillor member of parliament national assembly or presidential candidate owafaka amaphepha akhe after 4 pm kutsho ukuthi umuntu lwana ngokomthetho akumelanga ame akompete ukuba yicandidate yokukhonoka ayefuna ukukwenza so kungenzakala khonokho siyabe sisile sesiphakathi kohlupho olukhulu njengelizwe sisiya kuma elections
lo ke ngumnumzana Tafatswa Chimusaru igqwetha elilwela amalungelo kaZulu ubeqoqala estudio 7 ekwobulawayo Kolunye udaba luphathelane lezokhetho inhlanganiso yebonango kuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ilokhe iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngenyanga ezayo umfundisi uSenis Banda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance njalo engumlamlankunzi kule imbuthano kanye leyomanyano wakhe uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba
ama multipartyizing meetings aqoqwa iZimbabwe Electoral Commission ayanceda ukuba avikele ukungazwisisani okujayele ukuba khona nxa ukhetho lusiba khona kuyanceda ukuba labo ababe phathene lane ngohlelo lokukhankasa bekwanise ukuba bakhankase ngokuthula ikanti njalo thina njengamabandla abafundisi ababe khona kulezo sigaba yibo ababe ncedisa besebenzelana layo iZimbabwe Electoral Commission ukwenzela ukuthi babe ngumlamlankunzi nxa kusiba khona ukungazwisisani njalo ke thina njengeZimbabwe Christian Alliance siba lalokho esithina ngama inter-party liaising meetings esiyabe siwenza njengamabandla okholo siqoqa sibizela labo abazabe bekhankasa sikhulumisana labo ngokuqakatheka kokuba bakhankase ngokuthula ikhuluma kanje sizabalayo lwemhlangano eGwanda uzayenzakala ngolwesine kuza kuba khona futhi omunye ozayenzakala eBrightbridge ngolwesihlanu ikanti lapha kobulawayo silawo namhlanje umhlangano oza kuba khona enkulumane izolo bekusenzakala omunye njalo eMakhokhoba siyabe lokhu sihlanganisa ke laba abamelezi politika ukuba bayenzeke ukukhankasa kwabo bedinga abantu abazabavotela ngendlela eletha ukuthula ukwenzela ukuthi lolu hlelo lokukhetha luchiye lokhu kwakhiwe luchiye lokhu abantu lokhu bephilisana njengabo makhelwane ama meeting lawa okuhlanganisa ama party esithi thina ngama inter-party meetings yabe eqoqwe ngamabandla okholo ama local peace committees ethu kobulawayo namhlanje kuyabe kukhona leyo meeting lo mhlangano eMakhokhoba eKhaviza Khava eMakhokhoba lemzilikazi bonke abo ababe khankasa kule constituency abezanu PF abe TPC bonke nje amanye ama political parties babe hlangene bexoxisana oba bangakhankasa njani ngokuthula
Lilomunye njalo umkhankaso ukuthi abantu babe bekhuleka ngehola lika 1 pm lingathi uqhubeka njani njalo libona ngani ukuthi ngempela bakhona abalandela lesi sixwayiso
lapho esikhankasela khona ukuba wonke umuntu ongumKristu kumbe ngathi thina esingamaZimbabweans singaba lesikhathi sokuba sithatha imzuzwana emhlanu ngehola lokuqala ngalanga lonke kuze kuyefika ukhetho lwethu ukuze abantu bathole isikhathi sokuthandaza emini, ukuze abantu bakhumbule ilizwe leZimbabwe, balikhumbule emthandazweni. Nxa ngikhangela ebulenjini, baningi kakhulu abantu asebeqalisile ukukwenza lokhu, njalo bayasithumezela imfanekiso yabo lezinto ezithize bekhuluma nje ngokuthi ade bethandaza behlangene. Ngabe kungabantu ababe bephakathi emsebenzini, kumbe amatisha lesikolo, kumbe abantwana bezikolo, kumbe nje umuntu emakhaya, bayama ngesikhathi sehola lokuqala bethandaza kwemzuzwana nale emhlanu bethandaza ilizwe leZimbabwe. Njalo ke sizakuba le WhatsApp group esikhona yokulaba abantu ukuthi bebe bepostela besitshengisela ukuthi bebethandaza bengaphi. Ngakho siyabonga kakhulu ukuba amaZimbabweans labantu besiKristu labanye nje abenkolo ezine sebeluthethe lolu hlelo, njalo ke bayathandaza bethandazela ilizwe.
Lo ke ngumfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezamukele ngenjabulo inyathelo lithethwe ligqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole elokuphikisa umthetho olawula izokhetho we-Electoral Act, wona othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye i-18 months. Ngokunjalo uthi inkantolo ye-High Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ukuze izizalwane zeZimbabwe zivunyelwe ukuvota kumbe ukuncintisa kukhetho kungelani lokuthi zihlale isikhathi esinganani phandle kwelizwe. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu ohlala kweleBhilitani uMnumzana Difa waJabi Bango Dube, yena othi kuyancomeka wenziwe nguSithole.
Ngibona ukuthi into ayenzayo wenza into eqondileyo, ngoba akukho lapho okutshengisa khona kuconstitution ukuthi khona umuntu nxa ukuthi noba esehlale iminyaka emingakanani ngaphandle kwelizwe umuntu lo akasese yisizalwane seZimbabwe. Ngoba umuntu oyisizalwane seZimbabwe by birth, ole birthright yokuba ngumntwana weZimbabwe ongazanga wabuya eZimbabwe under ama reasons mhlambe through neutralization noma through ezinye inhlelo ezimenza ukuthi athole isizini yeZimbabwe. Umntwana ozalelwe eZimbabwe ule mpilo yakhe yonke, ulelungelo lempilo yakhe yonke ukuthi aqhubekele phambili esenza lokho okufanele ukuthi kwenzakale eZimbabwe, noma ufuna ukuyaphatheka kwezepolitiki, noma ufuna ukuyaphatheka kuziphingatsha. Kodwa ke ulelungelo elipheleleyo okungafanelanga ukuthi kube ukuthi silizanqunywa ngenxa yokuthi abanye abafeel comfortable mhlawumbe, noma abafeel threatened ngezizathu thize. Kodwa ke into eqondileyo yokuthi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe owazalwa eZimbabwe lobizwa ukuthi yi-birthright ulelungelo elingafanelanga ukuthi linqunywe nanoma yisiphi isikhathi, kungakhathalekile ukuthi usehlale ngaphi okwesikhathi singakanani.
Izanu sesike sayizwa ikhuluma kanengi ukuthi kayisoze ivumele abantu abahlala phandle ukuthi bavote. Ngokunjalo inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba?
Lolu daba babonkomo luza ngembaxa eziningi, kodwa ke nxa sikhangela kudinga amadoda alesibindi njalo alokuzimisela njengaleli gqwetha ukuthi nxa ukuthi into leyi ayihlose ukuthi ayihlomule engabe ezimisele eqinisweni kufanele ukuthi uhulumende ayenelise ukulalela izizathu ezibekwa ngamagqwetha, ezibekwa izizalwane zeZimbabwe abakufisayo ukuthi kufanele ukuthi kuhambe njani. Siyazi ukuthi okwalolu khetho lwakathesiso lusondele kakhulu ukuthi nxa sesikhuluma nge-diaspora voting ngeke kusenzakala ukuthi abantu bavote bengaphandle kwelizwe. Kodwa-ke nxa sikhuluma nge-democratic dispensation, sikhuluma ngokuthi izinto ezinjalo kufanele ukuthi zenelise ukuthi zifakwe in place, kuyenelise ukuthi umunye lomunye umuntu oyabe eyisizalwane seZimbabwe afinyelelwe. Ngoba abangafinyeleli, abangenelisanga ukuthi bahambe ekhaya bayevota, kungenzeka kuyizizathu ezithize eziningi ezenza ukuthi lelizwe leZimbabwe libe limile kathesi ngenxa yalabo bantu abangaphandle kwelizwe. So akufanelanga ukuthi kudingakale ama revenues abo, kukanti kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokuthi labo bakhaste ama-votes yabo kube sekusiba lengqinamba ezinjalo ezitshengisela ukuthi mhlawumbe sokungathi sokulokuvinjwa. Into eqakathekileyo uhulumende afanele ukuthi ayenze ukuthi alalele izidingo zabantu. Njalo uhulumende akafanelanga ukuthi ayesabe, njengoba engohulumende owakhethwa ngabantu akufanelanga ukuthi ayesabe lutho, ngoba nxa kuyiwa kuma-votes wonke umuntu kufanele ukuthi akhethe lokho akufisayo noma ahambe ngendlela le ayibona ukuthi iyamsuthisa yena. Akungabi yinto ukuthi futhi sikhangelele one sided ukuthi wonke umuntu futhi ahambe ngendlela yinye, ngoba njengoba sazi ukuthi abantu asicabanga ngokufana nayo, njalo abantu asoze sageleza njengamanzi omfula ukuthi akhangele endaweni eyodwa. Ukutshengisela noma ukuvumela izinto ezinjalo yiyo indlela eyabitshengisela ukuthi nxa abantu bephiwa imvumo yokuvota ngendlela abafuna ngayo, iyo etshengisela ukuthi ilizwe likhululekile njalo ilizwe lilinqubekela phambili.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhibha ngoDube olwela amalungelo kaZulu ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwelebhilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Kudubu ke impompi zegasi edolobheni leJohannesburg kwele South Africa izolo kwadabuka umgwaqo imota zagenquka. Kubikwa kulimele abantu abambalwa kodwa akula obhubhileyo. Amapholisa atshele intatheli izindaba ukuthi isehlakalo lesi senzakale emgwaqweni uBrie Lo Simons. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi kulojaha oleminyaka elithumi lanhlanu 15 ogwaze wabulala omunye wakhe laye oleminyaka engu-15 bebanga intombi emwenezi. Leli phephandaba lithi izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwamathumi amabili ababulalana bebanga amantombazana ziyanda. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukuqina kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika sokubangele ukuthi intengo yokudla lenye impahla iyehle. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela, ngiyabingelela basangaza abahle emagumbani manomhlaba kwenye nabalaleli. Ngithi ke mbuzo ukuthi nje abantu bakithi abafowethu bakomthwakazi kakhulu bona laba abangaphandle kwamazwe. Kodwa yena uPawulu uma ekhuluma inkulumo yakhe kwabaseGalatiya ubuza abantu ukuthi kade ngobani oliloyeleli namaGalatiya mahle, liloye mbani lina maGalatiya? Nami ngiyalibuza njengabantu bakithi bakomthwakazi ukuthi kade waliloyayo lina bantu bakithi ngobani? Sebele engqondweni kahle kahle waliloyayo. Ongabheka phansi ngapha eZimbabwe ngapha abantu besishoneli bonke kade banenjabulo nentshuku nje enkulu besamukela uKasukwere njengokuthi kufanele ukuthi ebe ngupresident wabo. Bamukela uKasukwere, bahlanya ngoKasukwere, bahlanya ngoChamisa, bahlanya ngomnangako. Pho lina umuntu abantu bakithi komthokazi waliloyayo ngiyalibuza ukuthi ngubani? Kumbe laloya ngubuyane wanto osowafayo ongalizweliyo indlela eliloye ngakhona. Libhizi kathesi lithethisana losibangilizwe, libhizi kathesi lithethisana lomqondisi ubusuku nemini, libhizi lichamisa chethe-chethe phambili ngomfana omncane. Ibhizi kathesi lithi kwakhona idfffffe kwanjani njani? Lingabantu abanjani waliloya ongalizweliyo ngobani? Umbuyane hanto osowafaninini? Yikho iingqondo zenu zivalekile njengomdlwane ongakavuleki amehla. Linabantu bakithi liyayangisa lini? Thina njengabantu bakamthwakazi sifuna inkululeko yethu, sithi umqondisi kakhulu labantu izwe likamthwakazi libuye uze lathi sikhululeke. Yike sikutsho lini elaloyayo ikakhulu elingaphandle phandle kwamazwe, hlalani khona ngapho ngaphandle liloyiwe lize liyefela phandle kwamazwe liloyo. Thina esiphakathi lapha eZimbabwe sifuna inkululeko yethu ngoba sincindezelwe ngabantu beMpumalanga. Ngimumpu of special
Studio 7, Studio 7 ninjani? Studio 7, hayi abantu bezano basithwala senzima mani, hayi basithwala bachayelwane intatheli izindaba. Ngithi buqili babo lo ababenzayo sebezi bethanda intatheli izindaba zingenzanga lutho ngendlela zokuthi abafundanga, kodwa bahleli bebiza thina abantu abangafundanga, kodwa bona yebo bangafundanga. Bachayelwana abantu, bachayelwana, hayi kodwa manje hayi abavoti abantu bekhiphe lezanu le iphele ngendaba yezanu. Awukhulumayo umfana osakusindi le tsholotsho mafina le. Ngibingelela bonke nje balaleli beStudio 7, kodwa hayi ayipheli indaba yezanu.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani uStudio 7 abalaleli kanjalo nabasakazi, siyabonga. Igama mina ngumthenjwa uNdlovu Isibongo, ngokuzalwa ngisesabeni lapha ePlumpton. Ngithi ake ngiphawule lapha ukhona undoda lapha uTonki Gift Son uSonduko Ndlovu waphawula ngizwa amanye amadoda esekhwela phezu kwakhe. But iqiniso yilokho akukhulumile ngenxa yokuthi silabantu eminyakeni emihlanu edlulileyo kade besibangela umsindo beleke besitshela ukuthi masingavoteli amabandla amashona bebala amanye amabandla athile bawabiza ukuthi ngamashona ngenxa yokuthi abantu abawakhokheleleyo bengamashona. Kodwa sikwaziyo thina ukuthi amaqembu nalawo noma amabandla lawo angawethu sonke ayafana nawo nalawo akhokhelelwe ngabantu abasesindebeleni. IZimbabwe saseyinye bakithi singakhohlisani. UNdodolwane ukhuluma iqiniso elihle kakhulu. Uma ethi yena bangazodlala ngathi abantu be-MRP vele badlala ngathi ngoba ngeke usitshele for 5 years ukuthi singavotela amashona base siyafika ku-election usilethele ama-parliamentary candidate angu-3 wehluleke lokufilter ama-councillors apheleleyo kodwa ngaleso sikhathi usitshele ukuthi singavotela besishoneni kodwa wona lawo mabandla esishoneni afilter ama-candidate cishe zonke indawo. So bakithi asingakhohlisani thina sesihlupheke kakhulu ngaphansi kwezanu PF. I-problem yethu thina esinayo izanu PF labo abanenkinga lamashona kabalwe namashona sina problem labo bengasiforce ngathi ukuthi silwe namashona thina yethu i-problem izanu PF. Siyabonga
Studio 7, salibonani livuka njani labalaleli. Ngicela ukuphendula uGift uMfokasondumba. Akusiye Gift uMfokasonduku, nguGift uMfokasondumba. Mina Gift angazi ukuthi ungabe waloywa ngubani. Umuntu wakuloyayo hamba uye kuye uyomtshela ukuthi uyamhlawulisa ngoba wena uphelelanga. Ungumuntu ongaphelelanga ngitsho ekhanda ma uzotshela iMRP into yokwenza. Ucabanga ukuthi abantu be-MRP baguge baze babe ngaka babe bangabantu abadala bengatshelwa nguwe into ezibole ngale ndlela. Fokasondumba, hambe uyongena olwandle mhlawumbe uzophuma olwandle usungumuntu ogezileyo. Hayi, ungagezi ngamanzi ebhavu, hambe uyogeza ngamanzi olwandle. Tshakathiwe baba. Ngiyabonga.
Livuka njani ku-Studio 7? Hayi, ngithi zanu ayekele umona isisitshayela intatshela izindaba lekobulawa wayo bebonthi Studio 7 ikhuluma iqiniso. Hayi bantu bezano, hayi kanti liyenzayo bantu bezano. Ake lizisole mani, soleni bantu bezano, soleni mani, lisoleni le nto liyenzayo, liyekele bantu bezano. Ngoba iStudio 7 libona linikeza izindaba ezimnandi ezinhle ezibhezile iqiniso elitshaya intatshela izindaba zeStudio 7. Hayi bantu bezano, hayi ake lizamukekele umona mani.
Siyalibingelela Studio 7, ngikhuluma ngesikota 2-2. Into zami zonke azikhitshwa kanti kwawonakalani Studio 7 ontungamilinkomo kini lonke mahlangano. Lapha besakhuluma ngomqondisi lomthwakazi wabo. Isicelo sami kibo yilesi. Abake becabanga ukuthi umshonakazi bemzekhuluma ngendebele. Ishonakazi ekhuluma ezekhuluma ngekhalanga. Ishonakazi ezekhuluma ngetonga. Ake bekulahle kona ukuthi kudwa ilizwe liyaqunya. Siyabacela lokhu. Ngoba khathesi mangayi kungazwa ukuthi izanu winile. Izo zamapassport lezi dupa zenze ziyakhanselwa zonke liza kubona kini ukuthi kukuphi. Siyalicela bantu bakithi. Ake lizame ukuthi siyenzeni into ebonakalayo. Manxa lingababusazwe khulumani ngento eyipolitiki lingakhulumi ngokuthukana kuphela ukuthi umNdebele umshona wena uyaqumilizwa. Uliquma ngayiphi indlela? Cala likhulume ngokuthi liyabuza. Manxa uyinkosi khulumela ukuba yinkosi yasemathebelele. Ungakhulumi ngamanye amazwe. Siyacela lingakhulumi ngomunye umhlobo. Ake likhulume ngento ebonakalayo phakathi komhlaba. Siboneni ngokuvuselela ilizwe lisiba lomsebenzi lisiba lani. Konke izinto zivukelele. Hayi ukuthi ube likhuluma lithukana likhuluma ngomunye umhlobo. Ngiyacela ngitsho ukuthi ngikhuluma kabi ngani mthakathi kodwa ngiyalikhuza ukuthi landelani umthetho likhulume ngento ezibonakalayo. Kathi ezimanqayelwana umuntu ewina. Elizakhala ezethethe izithupha walikhanselela zonke ukuthi imhlaba wena uyabe ngubha ngiwazi.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 olungathathi hlangothi. Udaba lwami lulapha kubhodi lo othi ibandla le-MRP libandla elingekho libandla elinikho likamqondisi Moyo.
Siyabonga lezo ke yizo imbono yenu. Siyacela lingathuki likhulume nje lisipha imbono yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kesingene kwezemelika. Ukwekethiswa komthetho obusipha abensundu amathuba okufunda emakolijini okwenziwa ngumthethwandaba we-Supreme Court welemelika kusolwa ngabanye. Umthethwandaba lo wathi kumele umthetho owawuvumela ukuthi abensundu bangeniswe emakolijini lanxa bayabe bengabhasanga ukuzwayo uyabandlulula. kodwa abanye bayasola ukususwa kwomthetho lo besithi abensundu abemelika bebencindezelwe okwesikhathi eside ngalokhu kumele baphiwe ixesha elingalingani labamhlophe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mbona ngathi lezi ezemelika ikakhulu xa sikhangela ngabafundi abantwana abamnyama abansundu bebelethuba elihle kakhulu lokuthi kubasize ukuthi baqhubekele phambili ngezifundo zabo. Nxa umthetho losu sesulwa kuyakhanya ukuthi kungathi kuloku okukhona okungathi kufuna ukucindezela abantu abamnyama. Ngobeqinisweni ungakhangela abantu lapha e-America akulingani abelungu labantu abamnyama akulingani akuhambelana akufanani abelungu baphambi abantu bangemuva. Kwenziwa yini? Ikuthi lokho kwasukela khona le kuslavery ukuthi abantu babe ngemuva. Yiko lokho bekubancedisa kakhulu abantu abansundu ukuthi abantwana baqhubeke ukuze balingane labona laba abamhlophe, ngoba abamhlophe baphambili balezinto balezimali yiba bakhona ababambile izinto lezi. So umthetho lo ubuncedisa sibili kakhulu ukuthi kube le affirmative action yokuthi abantwana baqhubeke baye phambili ngezifundo zabo, basizile abaningi ukuze baphumelele. Ngokubona kwami mina ngibona ngathi ngiyakusola ukuthi ususelwani lo umthetho ungayekelwa ukuze kuncedise labo abaswela.
Khona kuyanceda na ukuthi abensundu baphiwe amathuba angcono kulabamhlophe ukuthi bangene emakolijini? Ubona ungani bekuphathisa yini lokho
ukuthi abensundu baphiwe leli thuba? Bekunceda kakhulu kakhulu kakhulu, hayi khona kancinyane. Njengoba nijilo ngaphambili lapho ukuthi akulingani, ungakhangela nje akulingani. Abelungu bayaphanana imisebenzi, bayaphanana amathuba, bayaphanana lokhu, baphanane lokhuyana. Abantu abamnyama bangemuva balutshwane abangabe bengabe beziphethe njengabelungu kumbe abafika ezigabeni zabelungu. Yikho ke umthetho lo ubuncedisa kakhulu ukuthi labo abathathayo leli thuba balithathe bangene baqhubeke ngezifundo zabo, ngoba kufanele ukuthi kulingane. Ngoba akulaza ukuthi umnyama kumbe akulaza ukuthi umhlophe, nxa kuyikuthi ulama qualifications alungele lokho kumele ukuthi ukwenze, kufanele ukuthi kwenzakale ukwenze. So ke okwenzakalayo ukuthi abelungu ayisikho ukuthi bebengaphiwa amathuba, bayawaphiwa amathuba, kodwa ke abensundu bangemuva bayalandela. So umthetho lo ububancedisa kakhulu 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 ukuthi khona uqhubekele phambili. Yikuthi nje sekungathi lapha kwimantshi le ephezulu, so ungathi kuyangenela ipolitics kakhulu ukuthi ama-decisions lamanye enziwayo angathi asesiba politically ukuthi ubani unjani, ubani uzathini, ubani uzakwenzani. Hayi, lokho kakulunganga, lokho kulungile, lokhu kuyana kakulunganga. Kodwa khona eqinisweni bekubanceda kakhulu abantu abamnyama.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazo ebesixoxa laye engapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Kuyaxokozela lamhlanje emthethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo. I-Commission yezokhetho ezek ithi ilokhe iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.